kade besemncwabeni kaDokotela Ndubiwa bamncome besithi ube yindoda emadodeni njalo uliqhawe elingadingwayo ngomsebenzi awenzela ilizwe. Bonke abaphiwe ithuba lokwethula amazwi enduduzo lokumvalelisa bathe ubesebenza gadalala njalo elobuqotho. Umphathi ntambo edolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze umuyi njengomuntu owasungula inhlelo eziningi zentuthuko ezilokhe zisebenza njalo eziyizo ezipha leli dolobho isithunzi. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthe idolobho lilahlekelwe.
Hayi, sibhujelwe sibili njengoba ubona abantu buningi kutshengisa ukuthi ona bengumuntu wabantu. Bengumuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes. Yikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life. Kutsho ukuthi wayephila labantu kuhle.
Ukhomishina Jafet Ndabeni Ncube owayengumeya wedolobho lakobulawayo uthe ilizwe lilahlekelwe yindoda eyayisazi abantu lomsebenzi.
Silahlekelwe sibisibili yindoda umuntu.
Sizacela bakithi ukuthi
singayesazi abantu esazi umsebenzi elembeko elomcijo. Silahlekelwe sibisibili ngundubikwa wasebenza kwazabantu wayesazi abantu labantu bemazi. Yikho lo msebenzi wakubumhle kangaka.
Omunye njalo owayengumeya waleli dolobho umnumzana Patrick Thabamoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa indoda eyayisebenzela uBulawayo ngothando.
Lusizi kakhulu, into ebuhlungu kakhulu ngokuba indoda eyayisebenza sebenzela uBulawayo ngothando.
Umnumzana Mofati Ndlovu owayengumabhalani wekhansili yakobulawayo uthe ngakho ongenelisa ukufeza okwenziwa ngumuyi.
Ubaba Ndiwa Ndubiwa njengoba lizwile imisebenzi yakhe iyamangalisa. Angikholi ukuthi ukhona oza kwenza imisebenzi yenziwe ngubaba Ndubiwa. Ngakho ke usedlule uNdubiwa. Kungathi laba bamlandelayo bangalandela babe bezile umsebenzi kaNdubiwa, babe bafunde ukuba leli dolobho belibanjwa njani, belisebenza njani. Baningi abantu abazuze abalenzuzo ngomsebenzi kaNdubiwa. Lami ngomunye engafunda kakhulu ngisebenza lo Ndubiwa. Nanti iqhawe selihambile. Uhambile Ndubiwa kodwa bokuyisikhathi sakhe.
Indodana kamuyi uHorace Ndubiwa uchaze ukuba uyise ubeqotho ekuphileni kwakhe lemuli njalo balahlekelwe. Uthe ubephethwe umkhuhlane wezinso oyiwo omthetheyo esesibhedlela seMatadei Hospital ngolwesibili. Umuyi wayengonsundu wakuqala ukuba ngumabhalane jikelele kuzwekazi le-Afrika. Uchiye ikhosikazi lakhe uLydia abantwana abane abazukulu abayisificaminwe mibili lezizukulwane eziyisithupha. Uzelwe ngo-1934 eCezwane njalo abazali bakhe kwakungumkhanyiso lodumile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-amphitheatre ngingu-Anastasia Ndlovu.